Nivuwa njani sakazomhle. Ibizo lami ngundodana Ndlovu. Ngibuya esigabeni senkaya igonya. Ngithanda ukubonga kakhulu kukho konke enisenzela khona ku-Studio 7. Mina msakazi kakhulu into nje esingathi inzwise ubuhlungu. Njalo futhi ebuya futhi ibe yinto engibona ukuthi ngibona izasenza siphile nzima. Indaba ekakhulu ekhaya lapha yami. Manje ungathi uyabheka kakhulu ekhaya lapha la ukudla lokhu okupholiswayo kona lokhu kuzothiwa kuyapholiswa. Ukholiswa ngokuthi wena ungowephathiphi. Ukuthi wena ungowephathiphi into le yasonto iqale manje into yakudala. Ukuthi wena ungowephathiphi ikakhulu abantu kukhole kakhulu abantu bezani ibe babhalwa phambili lokho kudla kwakhona lokho kukholwayo kona lokho. Njalo futhi imathebulele north eningi yakhona ukuthi kuthole ukudla lokhu ayikutholi ungananzelela le kubuplumtree bakukhula ngoba bawinisa izanu bavotele izanu kodwa ngabe imathebulele north balutshwana bakutholayo ukudla khona lokho bavala amehlo abantu kulala phana laphana nothi bonke futhi kukholwa nzima akufanani lasebobuplumtree. So into yakhona zizithi ubuhlungu kakhulu msakazi wami ukuthi zokuthi kungona abantu laba bazama ukubonisa ukuthi bona bayimhlobo bani yabantu njalo futhi ba abantu abafisa ukuthi bephilise njani abantu